Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya hlangana kwenza kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kuhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha ezifuna inqotshe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elicala lokudlwengula ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapa amaphepha ale mfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF phezu kokubhihlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshwe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sibikwa sesibiza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lethukela kanye lempuphu lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusike u-April kanti May siqedile sesiku-June. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha, usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into le yandi yakhulunywa uyakhumbula uSenator Lwana we-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekelo wangkhona sakhumbula. Kodwa ukhona usenete wakhumayo wathi khona ekhuluma kusenete e-America wathi khona I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe, what to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi khona wayebatshela abantu abakhona ngale kusenete ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa kumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele bakhuluma bathi bona baza make sure, ngoba izipanela zangkhona yibo abaziphetheyo abalanga ukuthi umkhono wethu uzaba ngokunye uscreame to a point yokuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi, uhulumende obunjwe ibandla lethu eleZANU-PF. So abantu siyabachasela babone sibakhumbuza njalo uti hindo vele ya kurunyuayo uvini umpati weba andale TBC ukuona kuma video ze kuluma wazo wakuma ngegesho na wae siti unasunga wan sunga daze sunga wan sunga daze tukusunga tukusunga esicho ngesintu ukuti wana siyabopa 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 esibopa kwa hindo vele siyabala wakune kuma watu wana tichadira jeta ogo chukutu na ngesintu ini tizatila ilhlabati ino mao siku ya bondi ischwala ogo mundu kuteli ilhlabati labana asalei beli chwalezu ususi lash so konke lokhu bakukhuluma naphambilini bekukhulumela into abakwazi ukuthi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho nango phela ukhetho solufikile nango sokuqalisa ukubonakala amaresi asepha kuwa ngendlela enye emangalisayo izinto aziqondakazi uhamba njani intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokhwana ababekutsho ukuthi hhayi nxa sesiyafika shaya intambo ngale sizama make sure khona abantu bazazwa ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu so abantu bezimbabwe banabantu abazakubona khonoku njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi yinto yangabomo le asiyonto yokuthi mbetawona siyehlulekile kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo
abe triple C baba chuma bathi lina kuzana PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle lilama policies atshekileyo alimaza umnotho kanti njalo lile corruption enengi inkohlakalo
yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal simile ezigwanile ekhanda lapha ongathi kona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthela inhlabathi thina yithi phela esisembusweni esikupower why would you want to govern ourselves out of power siyabe sinukwenzelani into ezasikhipha embusweni so into zonke sizama ukuthi sizenze sizenza sizama ukuthi kona impilo zabantu zibe ngcono kodwa ngakhonoko phela ukuthi anti abona one even ku-civil service khonaphana silabanye abanye abantu khonaphana abakwanisa ukuthengwa bathengeka abenza ngabomi izinto khonaphana bephambanisa silabanye futhi abantu nje abayizihwaba nje ababuya nje bezozihlontshela ngoba i-ZANU-PF is the mass party asiyo party yanyevalela umuntu sihlala sithi yisikhwama esikhwala umuntu wonke abanye bayangena kwabana bezingenela ukuthi bezotshontsha singananzeleli kwesi sikhathi kwesi sikhathi kathi sizawunanzelela sokuthulele lento ezinjalo so babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana besenzi ukugango ongayisiko labanye abaku-civil service kwabana sibili
umnumzana Joseph Chuma lilunga le-ZANU-PF Central Committee sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube yena othi sesifikile isikhathi sokuthi i-ZANU-PF ikhitshwe embusweni siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na
ukuhamba kuhle kubandla lethu le-MDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana sikhuluma nje wona lo mgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khona le-ezek melele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court ngezinye izindawo lapho abazabe behambisa khona amaphepha esukhangeleleyo ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona le siyahlalela ekhona ngalezek ukwenzela ukuthi nomination court nxa isihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yona le eningi kakhulu imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole bazabe befuna usizo ephathini bazabe befuna ukuncediswa lapha nalaphaya so sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadinga kakhulu uncedo kungaphi
kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga ungathini ngalokho
kuyatshengisela nje ukuthi ibandla le-ZANU-PF selehlulekile ukubusa ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhonomi weZimbabwe. Umkhonomi weZimbabwe uko usemahlangeni ukwankomo izalusile lo hulumende wezanu uyehluleka nje akulanto azaphinda ayikwanise futhi. Sokukiba abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezanu PF libandla elingelamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhululwe inkantolo yeHigh Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqoqoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years. Asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqokoqela athi azakhweza amaphepha eHigh Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lweJudicial Service Commission solukhethe abahluleli beHigh Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labomantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uza kwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani, salubonani bafowethu, salubonani bafowethu ngezindawo ngezindawo, linjani lonke liyaphila. Ya ngiyalelalela sonke isikhathi bafowethu, ngiyalelalela lonke liyakhelayo lapha ku-Studio 7. Ngiyalizwa liyakhuluma, kodwa into ekhona ukuthi zamani ukubambana kakhulu lonke linama opposite party, bambanani lonke, lochamisa bambanani lonke, mqondisi, ngikubamba ukuchayela ihlombe umqondo wakho lo oyenza lani lina kaTimbane lo Jiwenga. Haye nguye uthiwa uJingwenga kumambane lomunye lo waye MDC la zamuti lisondela ndibambane lizama ukulwisa impilo leli impewane lonke likhiphelele bandlela emadoda mana into azihlangani mani yekelani ukudonselana ukudonsa-donselana. Liyabona la mntu uchamisa ule masapoti amaningi, so zamanti limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akhathi amalokhuzeni amakhansili ibe ngawakho mqondisi abakho amakhansili abaningi belivotelani uchamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sidithi elilwa lapho kuphela kuphela ngezibe lempumelelo zamani mpilo. Ngiyazi umavota afika lingethuli bogogo yikela ukuqhuqa phela bogogo lani uthwalise qhuqa sufuzela isayini licene lithi balincedise belisayinele balisayinele ongayisikho befaa uxakwe indawo. Bogogo manene kancane ngokuqhuqa mani.
Hey, njani 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 ku-Studio 7. Hayi hayi into le yasekhaya le ukuthi abantu nkani So awukhetho lolu ukuthi uma lungaphatha usiyafika ungabona sibili kungaphumeleli. Angcono sibili sijoyine umqondo kancube ukudasa ukugwanika ngezo sifaka izibi ezinjengazo nezo zikamnanga gokwenza amanyara lawo. Kumele phume uma ukwehlula vele andla wangena ngokubhozwela. Kumele phume sibili siyambambisa uncube sibisi besonke layinini sikhona.
Yes, Studio 7 linjani. Sicela bakithi abantu bakithi laba basiza abantu ngamaweva, laba basiza abantu ngamaweva, bekele ukuba nenhliziyo ezimbi, bekele ukuba nenhliziyo ezimbi. Badura, badura. Benzela abantu amaweva la ngemali eziphezulu kakhulu, ngemali eziphezulu kakhulu. Hhayi, besezasuka abantu beZimbabwe. Yikho izinto zethu zingasihambeli kahle isikhathi esiningi. Umuntu kucharja 650, kucharja 450, kucharja 500. Kati mawangaya muntu ngawo ngaphandle, obuya kubo DRC khona, omunye obuya kwe-DRC. Ngathi ngiyakuya fika ngenzela le nto enge-150. Ngamangala kakhulu kathi kwenzakalani ngabantu basekhaya. Asekeleni ukuba lemhobholo bantu beZimbabwe, asekeleni ukuba lemhobholo yethu esizivalele izinto.
Siyabingelela, siyabonga umsebenzi ongaka. Ngithanda uPaula kancane, ngibonisa isikhulumeli seZanu PF okuthiwa nguBelief Gawule othi usupporta ibhili abayifake manje. Isupportwa ngabantu beZanu ngoba baningi bayazi baqilivezela kanjani ama-opposition angabi khona kuPhalamende esenzekisala befaka imithetho yabo le abayifakayo. Mina iBelief ma lingakwazi ukuthi khona elikukhulumelayo likhulumela izizu zenu, kodwa kuyeza lakini uthi libone usizi elilufake kubantu beZimbabwe ngoba laliyasutha ligijima ngeemoto zeZanu, lithela uphetroli weZanu, lihlala emaplazini eZanu, alikwazi indleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka eZimbabwe likwenza umdlalo lingabantu beZanu. Ngoba ngabo lalo iqiniso ongubaba uhlala eZimbabwe khona ngabe alubona usizi lweZimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso wenu nalo eZanu besiyadliwa zingwenya bezambe uza kwele South Africa befike lapha betshiswa ngamathaya libheyile lizanu lisitaqhubeke kunjalo libusi. Bese libheka usize lalwenzayo lizanu libulala abantu bemigezi emathebeleni listi why bengaboni ngasolinye lani. Seze lafika manje la kwe-MDC leli ayibhidliza ngabo Douglas Monzora la manje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka ukuthi umuntu ongaboni ngasolinye lani mele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwana.
Studio 7 hayi sehlala phezu kodaba. Uyabona umthetho lo ofakiwe lo o-patriotic bill wathi ofaka umnanga khona eZanu PF yakhe. Umthetho lo umthetho ozosilensa abantu. IZanu ifuna ukuriga ama-election. Ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani yakufaka ejele kumbe usiyayengwa. So lo umthetho lo ngokuzosilensa abantu ukuthi ingaziroga akula muntu ozakhuluma, ingazi yenzeni akula muntu ozakhuluma, ihlale kuphelisa embusweni. So umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lonya kodwa iZanu PF isikhitshwe embusweni le mthetho yale ebolileyo le.
Studio 7, hayi okwaseZimbabwe khona kunzima. Umkhulumende kaSmith wayengcono kakhulu kulalowo khona. Uyazi sokuthiwa sokusayina umthetho lokuthiwa yi-patriotic bill lo okuthiwa umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likamnankagwa kumbe ukusole umkhulumende. Khathanti vele umuntu uyenza izinto ezinhle ngokusolwa. Maybe uyayifuna bengakusola abantu ibrosatv izinto ezirayit. Lokhulume kuthiwa angasasolwa, angasaphikiswa, sokuyi-one party state. Bese bekhulume phela ukuthi masuku i-one past state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo. Kanti uzokhankasa njani ungakhulumi ukuthi uhulumende luyehluleki? Asicala phe ukuthi umuntu uhulumende luyehluleki. Kanti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo. Amadoda sibobe nesiqini la. Kuba vele nikhitshwe embusweni lelilwandla, ningcolile lelilwandla leli eZanu PF leli.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
umhlaka 8 kunhlangula lelanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunanzelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni bathembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kuzigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi okwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Joseph Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle namacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle, silenkinga ngolwandle njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. EleMelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump, wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha buchapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko wethu lenkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa. Uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ibambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxe lo mongi osebenza eMelika uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abele asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abanama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lakho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kwakhona kulama-chemicals amanye angalunganga, izingozi kakhulu. Ama-chemicals lanxa engena esiyemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into lethiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama-toxins lana sekuhlangana sekufoma into yona le engikhuluma ngayithiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone leyo nzwa ngikhuluma ngayo ngiyigcizelela kangaka Nkomo yikuthi yiyo ethi nxa singayihotsha-ke thina anti sifomi emkhathini laphana sesisingayihotsha-ke thina lapha izihamba ngomkhandli lo ongena umoya emaphathini. Umkhandli lo uyancipha ngenxa ye-ground level ozone le iyenze lokuthi ayinflammation inflammation kuthi ukuvuvuka sekuvuvuka lapha nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandlu womoya yikho ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khonapho yikho ke lapho abantu abale asthma khona sebethwala nzima ke kakhulu khonapho ngenxa yokuthi ama grounds level ozone le ingaba high le kakhulu sekusekubangela ukuthi umkhandlo wanonciphe bona bevele bele asthma already sekusiba vele sekusiba ngenye ingozi enyamangalisayo kakhulu. Then sekusibakela abanye abantu futhi abavele abalomkhuhlane lowo esibiza sithi thina yi-COPD. I-COPD isitsho ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo. Akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe esikumbeni into enje, hayi into asevele sebephila ngayo, sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandlo wabo sovele wancipha kudala. Sebuya sebehotsha ke nalingozi engikhuluma ngayo. Sekusiba wesi ke umonakalo wakhona labantu sibengedlula kulomhlaba Nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume njalo bagqoke ama mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqhakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le Nkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele njengoba sesivele satsho ngaphambili Nkomo ukuthi iground level ozone lay yiyo eyingozi kakhulu. Ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi awuyihotshi ke ngathi kumbe ngathi mina ama-chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu ma ufaka imaski lanxa uhlala endlini. Khona ke Nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngeground level leyi. I-ground level kwesinye isikhathi ingayekela ukungabi ingayekela ukufomeka emoyeni lapha. Wona ama-toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khonoko okomoya lo ongalunganga lo yabe usuvala indawo zonke njengoba uthile ukuthi usuvalela kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale. Ukuvala khona kukhana umoya wona lona ama-chemicals azingozi kakhulu even i-ground level ozone ingakazibe khona. Khona ongama-toxins ngona kusaphapha moyeni kwana banxazi kuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphathini yethu njengoba ngitshilo. Kodwa kube ingozi futhi lasemehlweni ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu very sensitive kakhulu ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama-chemicals. Nxa sekufika khophana emehlweni ke kungabangela sibili ingozi enyamangalisayo kakhulu. So singathi thina i-mask kuphela yona yodwa ayingeke sivikele endaweni eziningi kakhulu. So ukuhlala endlini njengoba utshilo Nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye kathi nxa umuntu engafoswanga ukuthi aphume phandle ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu nxa ukuthi la mehlo wakhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi. So into eqhakathekileyo Nkomo lapha yi-inflammation ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya eyabathi bena yilanga i-inflammation kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu. So kuyingozi sibili kakhulu khona lokho Nkomo.
Umnumzana Ngelethu Mangendebele ngomongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi lethu leFacebook sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama-permits abeZimbabwe abaseSouth Africa ekade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asezaphela ngompalakazi ama-permits la ebemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi. Sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo noma langa moyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shiwa phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa kuphuma yona kube kuhle iZimbabwe. Then kuzoba lobani laphana kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January sekulama khomane ekhaya. Angazi uFiana lapha obezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawa maphepha yena okhuluma ngoJanuary. Ye, siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa kumnoto kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha zayo ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na eyami impela sonto isiqalisile, olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.